ukuqhubekaka okhetho lolo le-referendum kungatsho ye ukuthi okhetho luzabanjani. Sikhangela ngendaba yokuthula ikakhulu, singathi ye bekulokuthula nje ngaba lokubili okuthathwa ke kwayenzakala ubudlwangudlwangu, kodwa kade kulokuthula. Sibe sesitsho kodwa ukuthi lapha anti besikhuluma nge-referendum, lapho amabandla wonke akade esebenza lolu daba bevumelana, sinanzelele ukuthi lapho bevumelana kuke laba labantu abalwayo. Esizibuza khona ukuthi mhla sebephikisana sebencintisana ke kuzaba njani. Okunye sikunanzeleleyo ukuthi kabazange baphiwe abantu isikhathi eside sokuthi baxoxe ngalolo daba lwe-constitution batho abakutshoyo. Lakho lokho yidaba esenza singasuthiseki ukuthi singathi bekukhululekile, kuvulekile, wonke umuntu engenelisa ukuba yingxenye, ngoba sinanzelele kulezi ndawo zokuvotela lazo abaningi emakhaya bebengakwazi. Isisekelo sombuso lesi abaningi abasukume bayasivotela bebengakwazi, bebethembe lokho abakutshelwa ngamabandla ezombusazwe. Kukanti-ke layo i-ZEC ithole isikhathi esincane sokulungiselela lokhu, kwazi kwakhonjiswa layo ukuthi umthungameli wabo uchairman uchairperson uze wagcotshwa ngelanga kuvuka kuvotwa.
Kodwa sesikhangele ukhetho oluzayo, lalokho elikubone kusenzakala kuqhutshwa ukhetho lolo le-referendum, ubona ingani luzakhululeka lalo na?
Asilaqiniso ukuthi ukhetho lolo oluzayo luzakhululeka. Kulento eziningi okusadingeka zilungiswe. Lokho ekhona amaqembuqembu ahamba esethusela abantu, ethaya abantu, akukabi labantu asebebotshiwe ngodlakela lolu olungani luyavukavuka endaweni ezithiyeneyo. Njalo ukukhuluma ngokuthula siyakubona, kodwa amabandla akayenzi izinto ezibambekayo eziveza ukuthi bazimisele ngokuthula. Sizakholwa ukuthi ukhetho lolu luzaba luzokuthula. Sesibone konke lokhu sokwenziwe kusengezelela kokuthi iqembu lele le-SADC lalo selibuyile eZimbabwe lazokhangela ukuthi kwenzakalani, umumo umi njani. Yikho uZulu azahlaliseka khona.